Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 24 Mpimbitho 2023 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba ye Al Jazeera tina njengabalizi ikakhulu amalunga e-Athuzi isiphatha kabi kakhulu. Uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi-Second Republic kungabe sokwaphuma i-5.2 tons yegolide.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Umhlangano besilawo bekungumhlangano wokuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentatheli izindaba kanye lamapholisi.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intatheli izindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Ibandla lezanu-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa wona athi kawakayiboni ividiyo le eveza ubukhohlakali lobu obenziwa ngabathengisa igolide eDubai lakumanye amazwe. Amabandla aphikisayo kanye loZulu bethuswe ngokwethulwe i-Al Jazeera. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma ngohlelo lomfanekiso wefilimu owedokumentari ephathelene lenkohlakalo lokuhuquluzwa komnotho ephuma emsakazweni kamabonakude owe-Al Jazeera, umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Chamisa ulobe ekhasini lakhe enkundleni yeTwitter esithi idokumentari le iveza sobala ukuba eleZimbabwe ilizwe elinothileyo ngezemvelo kodwa liswela inkokheli ehlelekileyo njalo ethembekileyo engelabuhwaba bokufuna ukuzinothisa yona yodwa uZulu wonke elizweni ehlupheka. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Mafa, uthe kusobala ukuba umongameli Mnangagwa labangane bakhe kabala njongo yokuthi leli lizwe lithuthuke.
Kuyadanisa, kuyahlukumeza umzimba ukuthi uhulumende labantu bakhe abasebenza sitha behuquluza imali. I-Al Jazeera documentary siqedile, sigqibile. Abanye lokho kungani balenkophe abazwisisi. Thina bebandla labantu Citizens Coalition for Change sithi bavumelana loZulu ngesikhiwa they've vindicated us.
Isikhulumeli sababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS umnumzana Themba Kuyemoyo uthi kusegcekeni ukuba ilizwe lilayo imali yokuziphilisa kodwa udubo olukhulu inkohlakalo.
Indaba ye-Al Jazeera thina njengabalizi isiphatha kabi kakhulu. Uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi-Second Republic kungabe sokwaphuma i-5.2 tons yegolide isiya ngaphandle ithengiswa okungekho emthethweni isiyancedisa phosa abantu abangamachumi amahlanu kuphela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi kusobala ukuba udubo olukhulu elizweni inkohlakalo lobuhwaba.
Njengezaphu sakutsho lokho before 1980 sathi la ma-comrades wethu esasilawo empini ngabantu ababelwela ukuthi bona bathole okungasiza bona lemuli zabo kuphela. Abalani loZulu into le yaqalanga khathesi uRobert Mugabe ubeyenza.
UZulu uthi kumele amapholisa abophe bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo leyi ngoba bephazamisa ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonya uthi amapolisa kawakayiboni limfanekiso ukuba betsho ukuba labo abenza inkohlakalo bazabotshwa loba hatshi.
Mina i-documentary leyi angiyibonanga, so ukuthi ngikhulume ukuthi amapolisa bazayenza loko kumbe hatshi, kumele ngibone i-documentary leyi first.
Abekhomishini ebona ngendaba zenkohlakalo elizweni eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi basayikhangela i-documentary le e-Al Jazeera andubana bathathe amanyathelo. Kutsho isikhulumeli sabo unkosikazi Thandiwe Mlobane.
Sayikhangela, sisayikhangela, yes.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lomsekeli kamphathi ntambo wezemibiko umnumzana Kindness Baradza bebecitshe incingo zabo zingangeni lokungena. Abasekeli bezanupf abajayele ukuxoxa le-Studio 7 balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi bamelele ukuzwa impendulo yenkokheli yabo, kodwa eloba ekhathini lakhe lenkundleni yokuzilibazisa lokuxhumana e-Facebook, isiphathamandla saleli bandla umnumzana Tafazwa Mgwadi uthe abantu bengabukeli lokulalela imisakazo yamanye amazwe ngoba indaba zabo zingabancedi ukufaka ukudla phambi kwabo, njalo bonke abakhuluma kubi ngohulumende kule misakazo kumele baboshwe ngamacala okuthuthuzela umvukela elizweni. I-documentary le yethulwa ikuzigaba ezinhlanu izolo, kuphume isigaba sakuqala esichiye abaningi bebambe wangaphansi ngokukhuquluzwa langokutshontshwa okwenziwa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intatheli zindaba ukwenzela ukuba zisebenze zikhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe wokubonisana phezu kodaba lwezokuphepha kwentatheli zindaba ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo, umnumzana Jonathan Gandari osebenzela ugatsha lwezokukhitshwa kwezindaba uthe uhulumende ufuna intatheli zindaba zisebenze ngokukhululeka.
In this country, the safety of journalists is not an event, but a process we have worked on together with you, step by step.
Kuleli lizwe, ukuphepha kwentatheli zindaba akuyona ndaba nje, luhlelo esilusebenze ngokubambisana lani.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Academy Chinamora okhulume emele inhlanganiso ebona ngezokubhaliswa kwentatheli zindaba ukuthi zisebenze elizweni okusemthethweni yeZimbabwe Media Commission. UChinamora laye uthe njengendlela yokuzivikela kumele intatheli zindaba zibike nxa zifika endaweni yesehlakalo. Uphinde wathi ngaphansi komthetho okhona akusilo cala ukuthi intatheli zindaba zisebenze zingelazo incwadi ezizithola kwabe Zimbabwe Media Commission. Enye intatheli zindaba uNkosana Dlamini obe kulomhlangano laye ulandisa ngasethe wahlangana lakho ngesikhathi eqhuba umsebenzi wakhe wokuthapha indaba kakhulukazi ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho.
Amapolisa esihlangana lawo ngamapolisa abengekho kumihlangano ekade silayo namuhla, ngamapolisa nje aphansi ezikhundleni abe lawa olaka olukhulu kakhulu ukuthi kazwisisi vele lutho yabo olukhuluma, kumba kazwisisi ukuthi iziphatha amandla kumba abakhulu babo ndisa intatheli ukuthi hayi intatheli kumele zenze imisebenzi yazo kakuhle.
Unobhala enhlanganisweni elwela ilungelo lentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bamanyane labemazi ukuqhuba lomhlangano phakathi kwentatheli izindaba lenhlangothi ezibalisela eyezek ZMC lezRP.
Umhlangano besilawo bekungumhlangano ukuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentatheli izindaba kanye lamapolisa kumi njani. Lokhu kuqakathekile ngoba khathesi sesingena kukhetho, kutsho ukuthi ekade sikubona ngemuva ukuthi intatheli izindaba bezihlukuluzwa kakhulu ngamapolisa, kanti sasesibona ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane lawo ukwenzela ukuthi sivumelane ukuthi hayi ngasilwisani, kanti siyize lamani yini sihlala sichayana.
Ulandisa njalo ngabafisa kufezeke ngemva kwalezi nkulumo uHlongwane.
Ama-junior officers uzathola ukuthi mhlawumbe kungazwisisi, mhlawumbe bayabengatshelwanga, kodwa abakhokheli bathi siyabe sibatshelile yikho lapho kuvela khona uhlupho esikufisayo ke thina ukuthi kunkulumo lezi sizenzayo kufanele ukuthi kube lomahluko kube lenguquko ukuthi ekupheleni kwalezi nkulumo sibe lobudlelwano obuhle lamapholisa kungaze kwaba lokuchayana kodwa lokhu kungenzeka kuphela nxa singaqhubeka sikhulumisana lamapholisa.
Ebuzwa ukuthi kungani intatheli zindaba kumele zithole incwadi ezithile ukuze zilobe ngokhetho zivelela kwabe ZEC, umsekeli obona ngezokukhitshwa kwemibiko enhlanganisweni yeZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Richard Ngurunga, uthe uqakathekile ukuthi iZEC ihloniphe intatheli zindaba ezibhala ngokhetho. Umnumzana Ngurunga uphinde waphika ukuthi kukhona ukungabonani ngasolinye kwekomiti yezokhetho le mayelana ngogwalo lokuhlelwa kwemingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla leZANU-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluzaqhutshwa kusasa. Kuyaxokozela kubandla leli okulabanye ababambe izikhundla zamakansila lamalunga edala lepalamende abangafuni ukuphikiswa ngabantu abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa ukuba kulokuxokozela okumangalisayo phakathi kwabafisa ukumela ibandla leli enkabazwe eMashonaland West leMaswingo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Christopher Mtswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi lalo selilungiselela ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo. Ukuze sihlazi udaba lolu sixoxe lomnumzana Swithan Sijiroza, isikhulumeli sebandla leli kobulawayo.
Ama-candidate kuzawuba le-short list and then into eyakwenzakala amabizo lawo alethwe kumphakathi, umphakathi atsho ukuthi thina befuna izibani kumbe lo asimfuni njalo batho lezi zathu. So yindlela esiyaqhubeka ngayo.
Siyabona ukuthi kulalabo ababamba izikhundla khona manje abangama-MPs lakumakhansela atshiyeneyo kakubasoze behluphe yini bethi phela lapha sesibekwe eceleni.
Kuvele lapho kukhethwa khona abantu kukhethwa abantu kuposition kuba lenkulumo ngoba phela izikhundla zilithwana abantu baningi. Inkulumo ngathi siyeqiniseni ngeke yaselakala endaweni yeziziyana. Kodwa engifuna ukuthi ngitshele umthwakazi omuhle yikuthi wonke umuntu uzaphathwa okufanayo. Akulaza ukuthi ama-secret cows esiwadeliswa then othandiwe. Kusoze kube labo othandiwe, wonke umuntu uzaphathwa ngendlela efanayo.
Lizayenza imihlangano kumbe abantu babepostele ehofisini kuyabe kubanjwa njani baba Shirotsa khonoko?
Into yangikhona vele ibe zigaba ngoba kuza kuba le security yeparty ezakhangela, kuzaba umphakathi njalo ubona ama-champions amalunga eparty lawo azanikwa ithuba ukuthi batho lokhu ababekufuna batho inkokheli abazincomayo. Into yangikhona iyabile yezigaba okwakathesi anginganikezi ukuthi izigaba zangikhona ziyabe ukuthi okuqalayo nokho okucina yikuphi. Asikanikezi ukuthi i-order yangikhona iyabe injani kodwa ngibona kuyabe kule kuzabuzwa abantu abathathe kakhulu ngabantu esibathi ama-stakeholders abantu esingathi thina ngesindebele umphakathi.
Ye, nxa sesikhangeleke kulabo abangakhonona begcine bejinga akusoze kuwenza ukuthi kwezinye indawo kube lama-candidates amaningi abantu abangena labo bethi hayi sijiwe phandle sisizimela kumbe lokho esimela ibandla lethu.
Mina mbambi ilizwi likamongameli elithi ukuthi okwakathesi akusoke kube lama-double candidates, iyaba le-candidate eyodwa.
Umnumzana Swithan Sijiroza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubexoxa le-Studio 7 esenkulumane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden usefikile kwele Canada uya kuyithekelela lelo lizwe okwensuku ezimbili lapho akhangelelwe ukukhulumisana lenhloko kahulumende yalelo lizwe, uMnumzana Justin Trudeau, ngendaba eziphathelane labavela kwamanye amazwe abadinga ukuzohlala emazweni abo kanye nezomvikela. UBiden ukhangelelwe ukukhuluma edale lephalamende lakwale Canada namuhla. Umnikazi wenkampani yenkundla yokuxhumana nokuzilibazisa ebulenjini be-intanethi e-TikTok, uMnumzana Shou Jingchu, umiswe phambi kwedale lephalamende lakwalemelika ele-Congress lapho abizwe ukuthi azochasisa ngokuthi inkampani yakhe ingabe isetshenziswa nguhulumende we-China webandla lamacommunist ukucupha ulwazi olungasetshenziswa ukuphazamisa umvikela waseMelika. Utsho ukulandule konke lokhu esithi inkampani yakhe yenza konke okusemandleni ayo ukulondoloza ezomvikela emazweni omhlaba ogoqela eleMelika. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele South Africa ebezihlangene e-Constitution Hill namuhla zithi umthethwandaba yiwo kuphela ozaxazulula udaba lokwesulwa kwama-permit abadabuka eZimbabwe. Uthuso Kumalo usipha lolu daba.
Ekhuluma lamanxusa besemhlanganweni obukhuluma ngenhlalo eziphepheli labakwamanye amazwe eJohannesburg, umcwaningi enhlanganisweni e-Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu uthe udaba lokwesulwa kwama-permit ezizalwane zeZimbabwe ngolunye lwalezo olutshengisa isiphatho esingasihle kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa.
Ngokomthetho bekufanele ugatsha lwendaba zasekhaya luqale luxoxisane labeZimbabwe labo kungakathathwa lesi sinqumo, kodwa lokhu akwenzekanga.
Kodwa kumphatha intambo kudaba zasekhaya uMnumzana Aaron Mtswaledi uthi akusiqiniso lokho. Kodwa inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ithi yilo kanye iphutha lokuthi kwenziwa isinqumo bengakatshelwa. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa nayo bekhona kulomhlangano, uMnumzana Ngabuthi Mabhena uthe uhlupho ukuthi uqhutshelwa phambili kohlelo lokuvalwa kwamaphemithi la sekudale usizi olukhulu kakhulu empilweni zezalwane zeZimbabwe.
Ukuthwalisa nzima abantu ngoba balabantwana abahamba isikolo kabakwazi abantu ababo bazabe lokhu befunda lapha eSouth Africa kusiyaphela umnyaka, ngoba kabakwazi ukuzakwenzakala kusiyafika ku-30 June 2023.
Igqwetha lezamalungelo enhlanganisweni ye-Lawyers for Human Rights kwele South Africa unkosazana Eldona Mwava uthi bakhathazeke kakhulu ngokubotshwa mahlana kweziphepheli kwele South Africa ngoba kuthiwa amaphepha azo asephelelwe isikhathi. Uthi lokhu lakho ikwephula umthetho weziphepheli.
The people that we normally assist are asylum seekers and refugees whose applications have been rejected and are
sicina sesisiya emthethwandaba sisiyalwela iziphepheli lezi eziyabe zibothwe mahlayana
have declared their intention to apply for asylum but were arrested and detained anyway.
Lezi nhlanganiso zithe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwamanye amazwe ziphiwe amalungelo agcweleyo njengesizalwane zakwele South Africa. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi abakuza kumele baziphathe kahle uma beselizweni lelo. Uthi abanye baphambana lo mthetho kukanti labanye sebethola usizo okumele luthole izizalwane zakwele Botswana kuphela. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Masisi ekhuluma kumhlangano awenze labasekeli babandla lakhe libusayo leBotswana Democratic Party BDP ukhumbuze abokuza ukuthi bayizethekeli. UMasisi uthi kulabanye abafika kweleBotswana njengezethekeli bamukelwe kuhle bagcine bephiwa amaphepha okuba izalwane, kodwa baqale ukugila imkhuba. Uthi abanye bayahwaba begcine besidla ubekelwe izalwane zeBotswana kuphela.
Lehatsili ekudimbuzwa kilanu the first Ilizwe leBotswana ngilethu ngikhuluma ngokuziqhenya ukuthi ilizwe leli ngilethu abanye bafika njengabemzini kumele baqale beqoqode ukuze bangene
uthi noma nje abeZimbabwe basaziwa ukuthi basebenza ngokuzimisela njalo laye ebathanda kodwa yena ukhangela ukuphathisa izizalwane zeBotswana kuqala
lona kaoli iphalo likukuthakola batswana liyilo leZimbabwe abona sihlo muZimbabwe but you know what you will never get wealthy
Lina batona ngenxa yokuthi liyehluleka khona lokuhlakula liqhatsha wona amaZimbabwe. Akula ungaqhatshanga umZimbabwe khonapho. Kodwa lisoke linothe ngokuthatha abanye abantu phandle ukuthi bazolenzela. Kuza fika isikhathi sokuthi isizwe sokuthiwa kubusa uncinci.
Amazwi kaMasisi amukelwe ngembono ehlukeneyo ngabeZimbabwe abaseBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe nosebenza eHabron uthi ilizwe lelizwe lilembono etshiyeneyo ngabokuza langendlela elibaphatha ngayo.
Nxa lapho sesikhuluma kahle kahle umongameli sesithi yena ukhangelele kakhulu uncedo kakhulu eBatswaneni. Vele njengomongameli kumele akhulume ngalolo hlobo. If he's addressing a rally, campaigning for ama votes for next year, ngokuthi abakhona next year, alright kakhulu. Ngoba angathi asishiye nini labantu bokuza, abantu labana bazagaya ukuthi thina njengabantu bokuza kuthi ukuthi sesibenefit okufanana lapho.
Kukanti omela inhlanganiso yeZimbabwe community kwele South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena uthi ukuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe, immigration kuzahlala kukhona.
Okuqakathekileyo ukuthi udaba lokuhamba kwabantu bengena kwamanye amazwe luphathwa njani. Njalo abantu nxa befika bokuhamba bafike baziphathe njani. Kungaba kubi kakhulu ukuthi abantu nxa behambile befika endaweni bese befika beganga besenza ubugebengu. Kubi kakhulu.
UMabhena uthi okuqakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe imithetho yelizwe lapho abantu abacelise khona.
Kanti ke kwinto enhle nxa kuyukuthi izizalwane zeBotswana zigcine izizalwane zaseZimbabwe, lokho kutshengisa esithi ngolwasemzini people to people solidarity.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithwele amagabha avuza ukubhekana lenzondo eqondiswe kwabokuza, kukanti abanye sebebopha okungokwabo belubhekisa ekhaya ngemva kokwesula kwencwadi zama-special permits. Kukanti kwele Botswana uhulumente wathatha inyathelo lokufaka imisebenzi eminingi ezandla egoqela yokupheka, ukubaza, ukweluka inwele, ukuthunga leminye etshiyeneyo ezandleni zezizalwane zakhe kuphela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Gitchi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine.
Kuhlelo was a Friday, namhla sihamba lomculi kaMaskandi, uMqanjelwa, odabuka eJolojo, kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala, elisihloko esithi ngiyabonga. Kubika uNtukamini Gomo.
Obingelelayo ngonqobani Ndimande owaziwa ngelikaMqanjelwa lapha emculweni ozalwa eCholocho esigodini sakwaNgqoya. Ekufikeni kwami emculweni ngifike ngo-2018 ngisebenza ngaphansi kweqembu elibizwa ngabahlanganisi. Kwasekuthi ngo-2022 ngavula elami iqembu la engayibiza khona ngomQanjelwa, okuyila engisebenza khona ngaphansi kwenkampani iSibani Studios. Ngase ngenza idlalade lami elisihloko salo sithi ngiyabonga.
Bakia mama mama shabula bakia
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kubo bonke abafisa ukuthola umsebenzi wami, ngiyatholakala enambeni yaseSouth Africa +27 78 278 0383, +27 78 278 0383. Nakuyoutube zikhona abafuna ukuyidownloada noma abafuna ukuyidlala online, ziyatholakala kuyoutube. Bese kuthi abafisa ukuxhumana nami kuma-social media, ngiyatholakala kuFacebook ngegama elithi Mqanjelwa Ndimande.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi.
Ngidlulisa ukubonga kubo bonke abalandeli bomculo nabathandi bomculo ngendlela abaseseka ngakhona nangendlela abasamukela ngakhona. Sengathi ngaqhubeka nisixhase, ningaphela amandla, nibambisane nathi, nisilekelele, nisisapothe ukuze nathi sikwazi ukukhula, siqhubekele phambili singaphela amandla.
Siyalizwa lapha ke ijaha uMqanjelwa sithi ngiyabonga, siyabonga kakhulu lati osethulele khona. Kule nto kunamhla ke sihlolisisa ubukhohlakali obethulwe iAl Jazeera oveze ukuthengiswa kwegolide ongekho emthethweni. Singakehlukani isihlobo othi sikhangele ebesilazo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba be-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide ongekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla lezanupiyefu lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo olwama-primaries. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisa ngenjabulo. Ngumthombo wesithembayo uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.